Msakazi labalali baka Studio 7 silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa lamhlanje sesihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sithibi kanganga isigameko sokutshaywa kwabantu emadobho lokutshaywa kwabantu ensiza ngoba abantu batshaywa mhlaka 16 October emadobho 17 October ensiza kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behlike khona ukuthi babophe ngitsho lo muntu oyedwa kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigakeli zasithayo ezezanupiyefu akula muntu osekewabizela emapholiseni kuze kube lamhlanje kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hhayi iningi labantu kasibazi kodwa kulo zibani ntozibani abambalwa abakithi eselini seku-identify sabaqamba amabizo abo njalo saqamba lapho abahlala khona ukuze amapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe bayabadinga kodwa silokudala kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje abantu batshaywa balimala abanye baqambuka izandla abanye baqambuka inyawo abanye bawonakalela zimpahla zabo ngendlela eziningi ezithiyeneyo impahla ezinjengemota satshontshelwa amafoni satshontshelwa amawalethi satshontshelwa izimali satshontshelwa izikipa zenhlanganiso umonakalo nje omningi wenziwa izikini lezi ezathamba imota zezanupiyefu satsho emaphoyisa ukuthi hayi imoto zezanupiyefu isizibonile izidlalezidlalezi ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hhayi basitshengisele amapholisa ukuthi hhayi vele bona basehlangothini lokusekela izanupiyefu bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umthetho benze umlando wabo okunye futhi okudanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hhayi sekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke ukwenziwa kuyini ukuthi abemureywa babotshwa kodwa abakithi ngapha abatshayi thina ngapha emathebeni lempi hhayi kukhanya hhayi akubotshwa muntu kusinike ingqondo mhlawumbe engingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi iphi ingqondo sesiyithole ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematobo abantu bezisiza labantu bebhinga ngoba abantu ngababoshwa lanxa bufakazi bukhona obucweleyo so silokudala okukhulu ngokwenza kwamapholisa
kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daka
thina Msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe aqalise ukuphenya lolu daba thina into esayenzayo amaphoyisa sawanika yonke information enecessary neyonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le kukini ma ngikukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulo bufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasithile ukuthi hhayi bale bantu abasitshayileyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapho abantu laba abahlala khona sabancedisa ngazo zonke indlela ngikhumbula amaphoyisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshaywayo sabanika lezo ncwadi yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hhayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje akulanto abayenzileyo kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.